Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela kustudio 7. NgoLwesibili mhla ka 4 kuMpalakazi 2018 nguSithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, abalwa impi yenkululeko bathi bafuna ukuthi umuntu ofisa ukuba ngumongameli abe neminyaka edlula amachumi amahlanu lambili.
Bangabantu ke abaswela umbono abacabanga ukuthi ngokwenza njalo bazamisa okuyachamisa ukuthi akhokhele ilizwe leZimbabwe. Akusoze kuphumelele lokho.
Abagaya ukudla bathi akumelanga abantu bethuswe yinkampani ye-National Foods ethi isivala amanye amafekithali. Abanye bathi odokotela abakhalala umsebenzi bayala ukubelapha ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazi. Abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU-PF bathi bafuna kuguqulwe isisekelo sombuso selizwe ukuze kukhwezwe iminyaka yomuntu ovunyelwa ukuncintisa kukhetho lukamongameli isuka kwengamachumi amane isiya kwengamachumi amahlanu lambili. Lokho kumenyezelwe nguNobhala Jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association, umnumzana Victor Matematanda, emhlanganweni awenze lentathela izindaba eHarare lamuhla. Umnumzana Matematanda uthe umuntu oleminyaka engamachumi amane kalungelanga ukuba ngumongameli ngoba uyabe engakazwisisi kuhle umsebenzi wakhe. Iningi lithi lapha ibandla leZANU-PF lizama ukuvimba umkhokheli we-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, yena oleminyaka engamachumi amane okwamanje njalo ozaba eseleminyaka engamachumi amane lanhlanu 45 kukhetho luka-2023. Ukungaphumelela lokhu, umnumzana Chamisa kasoze enelise ukuncintisa kulolu khetho. Lokhu kusolwa kakhulu libandla le-MDC. Untongameli Nkomo Studio 7 exoxele siphathamandla saleli bandla, umnumzana Edwin Dlovu.
Ye, bangabanye abalwa impi yenkululeko hathi bonke. Laba-ke ngabakhuluma besekela ibandla leZANU-PF. Bangabantu-ke abaswela umbono abacabanga ukuthi ngokwenza njalo bazamisa okuyachamisa ukuthi akhokhele ilizwe leZimbabwe. Akusoze kuphumelele lokho. Okokuqala, i-presidency vele seyasethwa ngoba usekhontestile ele minyaka engu-40 Nelson Chamisa. Okuthi ukuthi kakusela mthetho ongatshintshwa umnqabele ukuthi akhonteste ngoba kuzabe sekukhanya ukuthi kupersonali kulo muntu othile abazama ukuthi-ke bamnqabele ukuthi angakhonteste. Yikho nje bayakukhuluma kodwa-ke kukufupha akusoze kuphumelele lokhu abakuzamayo. Kuyakhanya sobala ukuthi ibandla leZANU-PF liyamesaba kaChamisa.
Bathi isizathu esikhulu esenze baphuma lo mcabango onje ngesokuthi nxa usufike iminyaka abayifunayo uyabe ungumuntu osevuthiwe osezwisisa ukubana ihhofisi kamongameli iqukutheni, kanti ke bathi nxa uleminyaka elingana lekaChamisa uyabe ungakakuzwisisi lokho.
Yikukhuluma nje baswele into yokwenza, iqiniso kabalazi. EFrance umongameli uMacron ule-39 years, eCanada ule-31 years. Amazwe wonke aphumeleleyo aphumelelayo alabo mongameli abancane abalama-30 lama-40 years. Kwese kusithi-ke lapho kulamaxhegu khona kanjengabomnankagwalaba ilizwe liyahlupheka, abantu baswela ukudla, abantu baswela izimali kule mkhuhlane, kulakho konke nje okubi ngoba sebeluphele. Akulamcabango emisha kumbe umqondo omutsha abangawuletha kuthuthukisa ilizwe. Yikho-ke abakutshoyo ke akusiqiniso kamazwe akhokhelwa abantu abancane, yamazwe aphumeleleyo yibo abantu abalonanzelelo abakwaziyo kumele kwenziwe ukuze kuvuse umnotho welizwe.
Ibandla leZANU-PF lilawo amanani adingakalayo ukuguqula isisekelo sombuso edalele parliamente. Bengakwenza lokhu yiloba nini? Alubana bethe baqhubekela phambili, kuyini elingakwenza lina njengebandla liphikisayo?
Ya basoze bakwenze ngoba bayakwazi ukuthi lizwe leZimbabwe phezu kokuhlupheka okukhona liza isolate ke umhlaba lizimele lilodwa abantu bahlupheka ngoba ke umhlaba wonke jikelela soze uvume khona lokuthi kwenziwe ngoba kuyabe kukhanya sobala ukuthi kulo muntu othile awazama kumnqabela. Yikho ke angiboni beza kwenza lokho, yikuphupha nje kuzaphelela ke enkulumeni yabo, kodwa ke awusoze kwenza kahle.
Lo ngumnumzana Edwin Dlofu isiphathamandla se-MDC ubexoxa ecingweni lontongameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lifiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Inhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe ithi akumelanga abantu bethuswe ngokukhulunywa yinkampani ye-National Foods ethi isizavala amanye amafekitali ngenxa yokuswelakala kwengqoloyi lokunye. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcwele.
Lokhu kwethulwe ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yabagayisa ukudla okuthiyeneyo le, uMnumzana Dafazi Gomsarara, okhulume lentatheli zindaba lamhla eHarare. Umsarara ukhulume lokhu ngesikhathi inkampani ye-National Foods isithi ilakho ukuvala amasekitali eHarare lakobulawayo ngenxa yokuhluleka ukuthola imali yokubhadala abakuthenga kwamanye amazwe. Uthi lokhu akumelanga kwethuse uZulu.
The truth be said, everyone, and I repeat again, is benefiting from the Reserve Bank GMAS.
Iqiniso yokuba amankampani wonke akuleli bhizimusi atholiswa usizo phansi kobudlelwano we-GMAZ le-Reserve Bank kwezokuthenga impahla edingakalayo. Abanye bonke babhizi bayasebenza ukugaya njalo asikho isizathu sokwethuka. Lo yiwona mbiko wethu kubathengi ukuthi babothenga osinkwa lokunye njengalokho abahlezi bekwenza. Sile mizamo esiyenzayo ukufeza lokho njalo sizimisele ukutholisa okwaneleyo ngalesi sikhathi sekhefu.
And we are more than ready to meet the high demand that comes with the festivities.
Kodwa umnumzana Michael Lashbrook, umqondisi wenkampani ye-National Foods Private Limited, uthi balakho ukuvala amafekitali ngenxa yokuthi kabatholi imali yakwamanye amazwe yokuthenga ingqoloyi lenye impahla abayigayisayo. Uthi lokhe bekhulumisana lebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ngokuthola imali yokuthenga abakufunayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezikhulume lomsakazo lo ziveze ukudana okumangalisayo ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana Nkosikhona DVD.
Eqinisweni ukuthi isinkwa sike sashota, sesikhwelile, into esiyaziyele lasemashopu siyakubona ukuthi siyahlupha, sisatholakali ngendlela esasizikhethela ngaso ukuthi ufuna ibhekazini umbi iproton umbi kuyini. Kodwa National Foods ngokwayo isithi khona isagwanisi ngendaba ze-foreign currency. Okungimangalisayo ukuthi yona i-Grain Millers Association ayikhulumi ngendaba ze-foreign currency, baphonga ukuthi ingqolo ikhona. Alingawaribe ingqolo ikhona. Kodwa sikhulumeni ngodaba olwenze laba be-National Foods behle ukuthi baqhubeke ngomsebenzi ongaba i-foreign currency. Kusho ukuthi indaba abanayo i-foreign currency kumbe bayayithola, singazi njalo. Kukhona ukushaya amanzi kakhulu ngoba lesinkwa sakhona asisitholi ngemihlobo etshiyeneyo ngamakhampani atshiyeneyo khathesi sikhuluma kunje.
Ingcwethi ecubungula kwezomnotho umnumzana Masimba Kuchera uthi lokhu kuveza ukuthi sibi okumangalisayo isimo somnotho eZimbabwe.
Lokhu kutshengisa ukuthi umnotho welizwe usesimeni esimbi kakhulu ngoba nxa ama-companies anjenge-National Foods evala sokusitsho ukuthi uzaba lodubo elokuthi into ziyabe zingatholakali.
Umphathintambo wogatsha lwezokuthengiselana kanye lokuthuthukiswa kwamankampani elizweni umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi ilizwe lile ngqoloyi eyanela inyanga ezine.
Ingqoloyi ikhona eZimbabwe esilayo yanela ukuthi ingasitshova inyanga ezintathu kusiyafika ezine. Uhlupho oluncane obelukhona ngobelu iqondana lendaba ze price ukuthi abagaya ingqoloyi besenza iflower bathenga ngemali ye GMP.
Abenhlanganiso ye Grain Millers Association of Zimbabwe bathi kule mikhumbi emibili eletha ingqoloyi ithi abantu sebeqalisile ukwethula amasaka engqoloyi komunye umkhumbi kuthi ke omunye lokho uselwandle kasenelisanga ukukhuluma labanikazi bemikhumbi le ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izigulane eziningi eHarare ebezifisa ukwelatshwa esibhedlela seParirenyathwa namuhla zithi odokotela bebesala ukubelapha ngoba besithi bakhalele umsebenzi. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhulume nomsakazi weStudio 7 bathe kulabanye abantu abezwa ubuhlungu obumangalisayo abagomela besesibhedlela lesendaweni ebizwa kuthiwa yi-outpatient department. Bathi kulamadokotela avela ubutho kuphela ahlola abagulayo okwenza ukuthi abanye abantu abangaguli kakhulu bengatholi uncedo. Abanye babo batshele ngabongi ukuthi babuyele emakhaya ngoba akulamadokotela. Omunye okhulume neStudio 7 eseParirenyathwa Hospital umnumzana Emmanuel Besa obekumele ahlolwe ilihlo.
Anendawo yandine problem yeziswa. Saka ndakanzindu after
ngikhathazwa lilihlo. Zangithengi kuye ngemva kwamaviki amabili. Amalanga akhona asenini namhlanje. Kodwa ngithengi fika bathe ekilinika ivaliwe izavulwa mhla ka 11 kuyona le inyanga. Bathe ngiyinelisa ukuhamba kubo dokotela abazimele bodwa okuyiyo inkinga engikhangelane layo.
Omunye njalo unkosikazi Nyasha Masika olomntwana olethumba kusibeletho oselamalanga ambalwa ezama ukuthola uncedo esibhedlela lesi.
Mwana wangu akaphinda muchipatara mchechitatu ane mota muchibereko.
Umntana nami wangena esibhedlela ngolwesithathu olwedluleyo ulethumba esibelethweni kodwa kusukela khonapho akula dokotela useke wamhlolisisa kwaze kwaba namhlanje. Lapho engizwe esithi kubuye udokotela obikwa engayisuye kahulumende nguye kuthiwa uzamhlola
ana kubhira acho akamirana nachiremba vasina kubhira vauye.
Owenzakala esibhedlela seParirenyathwa kwenzakala njalo esibhedlela seMpilo kobulawayo lapho abantu abatshelwe khona ukuthi babuyele emakhaya ngenxa yokusekala kwamadokotela. Okwamanje abanye abantu bakhala ngokwenziwa ngezinye izitolo ezithengisa amaphilisi ezifuna ukuthi uzulu athenge imithi ngemali yakwele Melika. Isakhamuzi seHarare umnumzana Thamsanqa Ncube uthi abanye abantu balakho ukufa nxa izitolo lezi zilokho zifuna ukuthi uzulu athenge amaphilisi ngamadola.
Hayi, indaba yamadokotela lesi sithwalise nzima bengoba khathesi umuntu nxa ngivela esibhedlela ngehlule ukulatshwa imithi yangikhona ayithengiswa lapho ethengiswa khona bethi bafuna ama-US dollar into yangikhona esisitshayile sibi angazi ukuthi umuntu uzalatshwa uphuma khona khathesi eParirenyathwa vela kulalutho odokotela bayalo ukusebenza.
Umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende olukhangela ngezempilakahle udokotela ubhadaya moyo usekhuthaza amadokotela ukuthi abuyele emsebenzini. Amadokotela afuna ukuthi uhulumende abaholise imali yemelika athengele izibhedlela konke abakufunayo ukwenzela ukuthi benze kahle imisebenzi yabo lokunye okutshiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Kuhlelo lwezi connection namuhla sixoxa labasakhulayo siphatha udaba lwabalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU PF abathi bafuna isisekelo sombuso siguqulwe ukuze sivumele kuphela abantu abaleminyaka eyokuzalwa engamashumi amahlanu lambili ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla, lilami uNtungameli Nkomo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I Ilizwe le Ukraine lithi ele Russia seliqalisile ukuvumela imikhumbi yalo ukuthi yedlule endaweni ye Sea of Azov kulandela ukuhlaselwa lelizwe le Russia. Ele Democratic Republic of Congo lilisana lomkhuhlane we Ebola ogulwa ngabantu abedlula amakhulu amane lamachumi amabili. Ele France lithi lokho lihlolisisa udlakela olusanda ukuqhamuka eParis lapho abantu ababhidlize khona izakhiwo eziningi okumangalisayo njalo bajonja lezitolo. Kuqhubekela phambili ukukhalela imuli kamoyi uGeorge H.W. Bush owayengumongameli welizwe leMelika obhubhe ngeviki edluleyo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Isidumbu sikamoyi uBush sisesigodlweni seMelika eCongress endaweni okuthiwa yiCapitol Rotunda lapho abantu abamvalelisa khona. Kukhangelwe ukuthi isidumbu sakhe sizasuswa kuleyo ndawo kusasa sibe sihanjiswa eNational Cathedral lapho okhangelwe ukuthi kuzakuba lomthandazo wokugcina kaBush engakangcwatshwa ngolwesithathu eTexas A&M University lapho okwangcwatshwa khona umkakhe uBarbara Bush lomntanakhe oyinkazana. Abantu abaningi abahambe eCapitol Rotunda bathe umuyi uBush wayeyindoda elwela ilungelo labantu bonke eMelika nakwezinye indawo. Omunye wabo umsekeli kamongameli wakwelemelika umnumzana Mike Pence.
His example will always inspire.
Okwenziwa nguBush kuzahlala kusenhliziyweni zabantu. Wayelomusa okumangalisayo okwakubonwa ngabantu bonke abahlangana laye.
That was evident to everyone who ever met him.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Paul Ryan kusomlomo wedalele House of Representatives.
Throughout his life of service,
ngesikhathi sempi ye-Cold War njalo sokubhidlika ilizwe le-Soviet Union, wayesikhokhela kahle. Kwathi kufunakala ukuthi kunanzwe umthetho ePersian Gulf, wasikhokhela. Wayesikhokhela ngolwazi ayelalo.
He made monumental contributions to freedom with a fundamental decency that resonates across generations.
UMitch McConnell okhokhela idale le-Senate uthe uBush wayeyindoda emadodeni.
Through the Cold War and the Soviet Union's collapse,
sonke isikhathi umongameli Bush wayethanda uNkulunkulu nokuzehlisa. Wayelendlela yokwenza zonke izinto azifisayo ezingafani lokwenziwa ngabanye abantu. Wayebusa engela kuhlukuluza abantu. Wenza kwaba lenkululeko emangalisayo eMelika.
And hard work, hard won expertise.
Abakubandla lama-Democrats abakhokela unkosikazi Nancy Pelosi okhokhela ibandla leli kudalele House of Representatives labo bancome kakhulu imisebenzi kaBush. Umongameli Donald Trump lomkakhe unkosikazi Melania Trump bakhangelwe ukuthi bazabe besemthandazweni wokuvalelisa uBush kusasa eNational Cathedral eWashington DC. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington ngingoGibbs Dube.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Iningi labo somabhizimusi lithi inzuzo eliyitholayo ilokhu iqhubeka incipha ngenxa yokusilela kwemali yakwamanye amazwe osokubambe abanye ngamandla ukuthi bevale amabhizimusi abo kumbe bengasawavuli nsuku zonke. Ngakwelinye icele umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende usalungisa umthetho ozabamba ngamandla osomabhizimusi abathola imali yakwamanye amazwe ukuthi bathengise impahla zabo ngemali yama-bond notes. Umnini wamavinkili umnumzana Melusi Moyo ongumabhalane obona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uthi osomabhizimusi kanye labathengi baphakathi kwelitshe lembokodo.
kuba nzima ngoba ibhondi lakho ningathengisa ngalo siyafuna i-forex emkambo omnyama liyabe lingasakwami. Njalo ama-location ebhenki yakho nabakhuluma ngayo kaneli bayabe sithi i-forex kayikho. Azaba nobunzima obuthize mhlawumbe okuzenza bagcine bedoubla ama-prizes kumbe kugcina ezinye izinto sezinami ziyafilela. Kanti engxenye bayabe sebezidokhile ukuthi mbekhangele ukuthi engxenye aba le-change. Kuzaba nzima ama-prizes azabe khwela. Sikhuluma nje intengo yamafutha i-2 liters isiku $10 okutshengisa ukuthi isimo kasimanga kuhle kuya kusoma kezakosabobhizinisi ukuthi iyaphambili. Officially singazake sithi sinabantu balaye imali yaphandle kwelizwe ngoba kakula kampani kumbe kakula lo ingadi zikahulumende eziholisa i-forex. So umuntu uyabe laye laye eyithole iligali. So singazake sikukhuthaze ukuthi kube yindlela yokuthi kuthiweka kusebenzisa i-forex ngoba abantu yebo njengoba ngisitsho bayathenga ngayo ngoba kusuka kungani kuba cheap ukuthi isikhathi ngawuthenga i-forex.
Njengosomabhizinisi yiluphi uhlupho ohlangana lalo? Kulula yini ukuthi uwode impahla zakho labantu njalo bethenge lezi mpahla?
Akukho lula ukuthi ngizithole lezi mpahla. Mhlawumbe uyaswela ama-customer abebuya njalo nje funa lokhu nalokhu kungekho. Uthi ma ukuthola lapho oda khona engxenye kuthiwe ufuna ilatho kuthiwe tenga 2 per customer kodwa wena ufuna ukuyathengisa. So kuba nzima sibili i-availability yama-commodities esiyiyo esithi ngama-basic needs afuna ngabantu kawatholakali lapho esioda khona ngoba kuba nzima sesi-operator nzima ngibhizinisi.
Kodwa lapho nxa selithengisa kulula ukuthi lithengise ngemali eliyifunayo.
Uyabe usubamba ngamandla ukuthi uthengise ngemali oyifunayo njalo kakulula. Abaningi vele babuya bephethe yona ibhondi le. Ungathola nje umuntu oyabe se-requesta. So thina vele into esiyenzayo sithengisa ngebhondi. Ungathola umuntu oyabe se-requesta ukuthi hayi ngake imali kungaba yimalini. Mhlawumbe cabanga ukuthi kungaba cheaper kuba ibhondi. So kuba nzima. Ibhondi okwamanje likhona liyatholakala but inzuzo yakhona kithi thina somabhizinisi ngendlela into ezikhwela ngayo. Uyawoda into namhlanje nge-2 bhondi. Uyithengise $3 usithi uwenze i-profit ye-dollar. Uthi usubuyela usiya wothi uthole $3 nje nale. So sesiyigidi singasaqhubekeli phambili ngoba ama-prizes lawa mangu ukukhwela.
Baphila njani abahlali bakoBulawayo ngalolu daba?
Baphila nzima izabo ama-basics, especially into ezinjengabo cooking oil, nama-drink nje wona drink isitholakala ku-black market. Abayithola ngentengo eyabe iphezulu ukuthi abayenelisi ngemali abayezuzayo whether uyasebenza kumbe kawusebenzi ngoba iholo kalikhwelanga. Abantu sebephila kanzima sikhangelele kuya kukhefu nje ngoba abantu asuze bakwanise ukudlala ikhefu labo abalijayele ngoba izinto sezibhula imali yangikhona abalayo ayoneli.
Lo ngumnumzana Melusi Moyo usomabhizinisi wakoBulawayo njalo ongumabhalane obona ngokuqhutshwa kwamabhizinisi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ngesizwe abalaleli beStudio 7.
Qala ngiyabingelela wena msakazi, mina igama lami nginguNothando Chuma esigabeni seKezi evillageini yeHalawupa. Ngisidinge ukumemetheka kwegciwane le-AIDS kusithwalisa nzima kakhulu, sengathi kungatholakala iphilisi elingalapha abantu ukuthi uphele lo mkhuhlane ukuze sithole ukuphila. Ngiyabonga.
Isigandi.
Ngiyakuzwa.
Ngizwa kuba.
Ngikubizela ngisa isiwedube.
Ngizwa ngisane isiwedube.
Kunjani ngabe Melika?
Kunjani khona ngabe Melika?
Thina siyadube ngabe Zimbabwe.
Siya siyadube ngabe Zimbabwe.
Ngifunda emhlonhlweni.
Ngifunda emhlonhlweni.
Isikolo sizadilika.
Isikolo sizadilika.
Namadamu akusagqibeleka.
Namadamu siyagqibeleka.
Sisesifundela phandle.
Sisifundela phandle.
Isikolo sizathathwa ngumoya.
Isikolo sizathathwa ngumoya.
So asikwazi ukuthi singatshela abantu.
Asikwazi ukuthi singatshela abantu.
Igama lami nguMehluli Dube, ngihlala eKezi esigabeni saseMthowane. Ngafunda emhlonhlweni but into engidanisa ukuthi isikolo semhlonhlweni sesadilika. Abantwana sebefundela phandle, vele akuselancedo ukuthi vele isikolo zosani. Into zonke sezithabalele, le migwaqo ifile, awulante right indlala inkomo amadamu asagcibeleka kula muntu okhangelayo ngamadamu uthi wagephe asikwazi ukuthi singatshela bani into inzima kwele case esigabeni sasemthwani lemhlonhlweni mina ngihlala esigabeni sekezi endaweni ukuthiwa kusemhlonhlweni sicela uhulumende ekhangele isikolo semhlonhlweni sesidilika yonke into akusela lutho imigwaqo ifile abantu bayalamba emakhaya sikwazi ukuthi senzeni.
Phumula South la. Mina ngenza umasikandi osambhaqanga ngumsabathi. Ukholo lwami ngikholele ukuthini emhlabeni uNkulunkulu akula muntu amalisa ukuthi ayenze anything enhle kumbe ezosiza abantu. Ngenxa yokuthi mina wami umculo azomculo othukayo, azomculo onenhlamba, ngumculo olalelekayo even uhlezi nabantwana yakhe ingoma zakhona of which into efunekayo uNkulunkulu uyayithanda leyo nto. So angiboni inkinga kulokho.
Yes, Dr. Zelo ukhethiwe ukuthi khonapha kwamaskandi akusele ngamajana ngakhonokho.
Ye, nginomnethiwe kubest maskandi so ngiyona lethi izulu liyaduma. Yeah.
Ubona zani uzasithola isicuku sangkhona?
Ye, ngokucela ebantwini abayibo abangangenza ukuthi mina ngikhwele noma ngehle, sacela kibo ukuthi basivotele. So ma ngabe bengavota ngobuningi babo na ngendlela abalandeli abaningi ngakhona bengavota, ngicabanga ukuthi kungaba kuhle kakhulu ama-results akhona ngaphuma bemali.
Ye, kuvotwa njani kona?
Kune-link yeSkies, www.skiesmetroma.co.zw. Yikho lapho kuvotwa khona, ungahamba khona then ubusu-scroller, uza-scroller uyefika ku-best maskandi kulapho ovota khona. Ngoba sigqokiwe singu-4 maskandi, then uyachoose ofuna ukumvotela. Yikho lapho kuyiwa khona. Abaningi bathumele kuma WhatsApp engine number zabo.
Awubheke manje ungabantu abasakhulumisana.
Sengakaqeba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abalwa impi yenkululeko bathi bafuna ukuthi umuntu ofisa ukuba ngumongameli abe leminyaka edlula i-52. Abagaya ukudla bathi akumelanga abantu bethuswe yinkampani ye-National Foods ethi sivala amanye amafekthali. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.